amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza eWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpalakazi 2021 uFrancis Jeremiah. Indabeni zethu namhlanje.
I-lockdown le vele into besikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo kuyibo abaphethe belo umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoka amamaski.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kuhle elizweni. Lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekuphe umbiko othi abantu abedlula 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshaywa bakithi ubabangwani bakithi njengobumbona nginanxibanxiba imindle nguye la mazinyo angisela ngenxa yakhe. Bengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etsholeni kwakhe komunye isikhathi engakuyingathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona ngini.
Sowuqhamuke kudlamudlamu obesabekayo eshangane maye esiqindini seyinsiza kubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngojekeja. Asesukele namaqembu omdlalo wenguqu esigabeni sezifa Southern Region Division 1 lapho sokusungulwe khona umncintiswano wewafawafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle eZimbabwe lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekuphe umbiko othi abantu abedlula 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 ukuthi abathathu balahlekelwa umphefumulo. Kungalesi sizathu abezempilakahle bekhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elandela iziqondiso ze-COVID-19 engayekethisi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu liyavukela emakilinika lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni elivikela ukubamba i-COVID-19 kodwa iningi lisasele mibuzo ngalolu hlelo njalo abanye bakhala ngokuthi alibaphathi kahle leli jekiseni. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 seluphazamise kakhulu amabhizimusi abo.
Siqalise ukusebenza ngabo 7 sophangisa futhi ukuqeda masinyane ngeyinye i-challenge sikhangelele ukuthi lesi sikhathi se-festive season ukuthi abantu babefuna isikhathi eside sokubhotabhota bekhangekhangela ukuze bethenge izinto abazifunayo, impahla abazifunayo, amatamatisi akhangelekayo amahle. Ufanele ukuthi abantu ama-customers sechayisa masinyane esegijime ezindlini bebalekela le-curfew lezi ezikhona. Okunye njalo i-challenge esilayo yokuthi sasiseka sikhathi sokuthi siqoxe kabanzi lama-customer yethu.
Okhubazekileyo ophila ngokuthengisa unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kunzima ukusebenza kulezi insuku kodwa amapholisa awabahlukuluzi.
Sihlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekileyo ekuthengiseni lapha zindawo zokuthengisela esilazo sizithola sisema-pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo enjani. E-town kukule congestion abantu bagcwele kuba nzima ukuthi sithengise njengabantu abakhubazekileyo. Okay, kumapholisa ekukhanselini ngivumeleni ngithi hayi angiboni hlupho cause kukalutshwana kumbe vele ababambi abantu abakhubazekileyo abathengisayo. So singathi abasohlupho asizange sihlangane lomunye wethu obothiwe kuthiwa obothele ukuthengisa then ezinye inhlupho inhlupho nje engakhuluma ngazo kakhulu yize zokuswela indawo zokuthengisela sikhangelela ukuthi kathesi sesaba isikhathi sezulu xa singela ndawo ezilamashedi ukuze sicathe lezinto zethu sizithengisayo kuba nzima kakhulu sizithola sesinethwa izulu kuma-pavement okuluhlupho okuluhlupho olukhulu kakhulu ake
umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba bonke abantu abaphila ngokuthenga bethengisa bayalandela iziqondiso zeCOVID-19
i-lockdown le vele yinto besikhangelele kodwa okuhle ukuthi awumiswanga umsebenzi abantu abazisebenzayo kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoke ama-mask bengaminyani umbiko lokhu siyaphambili kasimanga kodwa kayi kuhle ukuthi abantu abamiswanga ukuthi baye emsebenzini siyakhuthazwa kakhulu-ke abantu nje even abangasebenziyo emkambo xa besiyathenga laba bananzelele ukuthi bengabamba umkhuhlane laba bazinakekile bazifikile kakhulukazi
usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya laye usekhuthaze uzulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe
umkhuhlane lo we-coronavirus lo ibhubhane leli elibikangaka selibuya lingumkhakha omutsha uthiwa i-omnicom i-omnicom le iyamemetheka kakhulu inamathela masinyane masinyane ihamba isiya phambili abantu siyabona lokhu besenza eziminye eminye njalo bengagqoki kuhle ama-face mask lokhu besiya lapho kulabantu abaningi khona emhlanganweni yabantu lokhu kuyingozi embi ikakhulu nxa seselo mkhuhlane lo obhubhiswana olubikangaka olwe-omnicom siyacela ukuthi abantu betshintshe izenzo abazenzayo ngoba nxa bengagubhulanga izenzo zabo imphefumulo yabantu eminingi izatshabalala lowo mkhuhlane lo omnicom lo kasho umkhuhlane
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID abedlula ikhulu lengxenye 167,140 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,776 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,738 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezedlula amashumi amathathu lambili 23,623 enizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu phose izigidi ezintathu 2,976,972 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba amajekiseni amabili sebesedlula izigidi phose ezine 3,956,020 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Cyril Ramaphosa wele South Africa useke wama ukuhlangana labantu ezihlalele endlini yakhe eyedwa eku-self isolation njalo engasebenzi ngemva kokuhlolwa wafunyana ele coronavirus izolo uthi Sokumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa
ngokusho kombiko wethulwe ihofisi kamongameli Umnumzana Ramaphosa uqale ukungezwa kahle izolo ngemva kwenkulumo ayithule emthandazweni wokukhumbula umuyi umnumzana F.W. de Klerk owaba ngumongameli wokugcina kahulumende oncindezelo kwele South Africa. Lombiko uthi umnumzana Ramaphosa uphakathi kokwelatshwa ngodokotela bebutho njengoba ubelempawu nje ezingatsho lutho ezivame kubonakala kulabo abahlaselwe i-coronavirus. Loba kunjalo lombiko uthi umnumzana Ramaphosa ake kwesibhedlela kodwa njengokwemigoqo yokuvikela i-corona layo usendlini ese-Cape Town hatshi emsebenzini ukuze angathelela abanye umphathintambo ogatsha lubona ngenhlalo kazulu unkosazana Lindiwe Zulu uqinisekisile ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa ule-corona
As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested.
Ngemva kokuzwa ukuthi umnumzana Ramaphosa uhlaselwe yi-corona, simfisela ukululama ngokuphansi.
We all have a speedy recovery.
Okwamanje umsekeli kaRamaphosa umnumzana David Mabuza nguye osephethe isikhundla sikamongameli. Uma ngabe Ramaphosa uhlaselwe ngesikhathi inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selikhwele lisuka phansi kwenkulungwane below 1000 emavikini ambalwa edluleyo la kuzinkulungwane ezingamashumi amabili around 20,000. Usikomitsho wekomishini ebona ngentengo yempahla elizweni umnumzana Themikosi Bonakeni uthi sebekhulume lamankampani ahlola igciwane le-coronavirus ebantwini ukuthi behlise intengo yokuhlola lokhu isuka ku-800 iye ku-500 rands ukuthi kube lula ukuze umuntu wonke ahlolwe.
South Africa has entered a fourth wave of COVID-19. The PCR COVID-19.
Kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ahlolwe ngoba ngenye yendlela esinganqaba ngayo ukumemetheka kwe-coronavirus,
including for travel purposes.
Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi kusanda kutholakala uhlobo olutsha lwe-coronavirus i-Omicron variant okubikwa imemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu. Kusenjalo ukuhlaselwa kukamongameli Ramaphosa sekulethe ukungahlaliseki kwabaningi kugoqela labeZimbabwe abakwele South Africa. Unkosazana Nomazwe Dlamini uthi ukugula kukamongameli Ramaphosa kubachiye belovalo.
Ukuyisa bizokuyithusa ngoba ngalesi sikhathi besisalindele ukuthi size ukuthi ulethani okukhangelelweyo ema-restrictions ekuhambeni lapha ngoba usiya kuma-holidays. Manje ma esisuke i-tester positive asikwazi ukuthi uzolethani, uzokuthini. Lokho kuyabe kugqugquzelwa yikuthi yena vele njengo-president seke wa-tester positive. So kusenza singahlaliseki kahle lokho.
Abanye bathi sebesisabela ukuthi kukhwela kwamanani kakhulu lokhu kungahle kwenze ukuthi kwethule imigoqo eqinileyo yokuhamba kwabantu ekhefu ekhisimusi. Kodwa kumphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshela bezindaba ukuthi abantu bangaziphatha kahle bavikele ukumemetheka kwe-coronavirus ngesiqubu banakho ukudlala ikhisimusi bekhululekile. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye over 90,000. Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kwethekelela amazwe amane asentshonalanga ezwekazi le-Afrika kanti ke bekukhangelela ukuthi ekufikeni kwakhe ethule inkulumo yesizwe ngodaba lokuthi izaqiniswa na imithetho yokuhamba kwabantu lokuthi kambe uhulumende usethethe yini isinqumo ngokuthi abantu babanjwe ngamandla ukuhlaba ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Sokuqhamuke udlamuzwangu obesebekayo eShangani Mine esiqintini seyinsiza bobangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Lokhu sokusenza izakhamizi zalendawo zihlalele evalweni, abesifazana yibo ababikwa behlukunyiswa okwamagama. Ngenyanga edluleyo kuphela kubikwe izehlakalo emapholiseni zabadlwengulwe abayisithupha. Akupheli viki bengagamulananga balimazana kubangwa igolide abalemba okungaphandle komthetho kulomgodi owama kusebenza ngomnyaka 2008. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Abemba igolide ngaphandle komthetho sebethwalise abahlali bandawo amagababuzayo behlukuluza besifazana njalo begeza ngamabhemba nangamahloka iloba ngubani abacabangela ukuthi ule golide bathathe ngodlibe ngalithola. Ukuswelakala kwemsebenzi kwenza iningi kulindawo liziphilise ngokwemba igolide okungekho emthethweni. Umnumzana Brighton Khumalo ngomunye walaba otshekeja.
Ngisuka egangeni labengebha khona mpela ngokugebha futhi. Ngingazi ukuthi ule loba kuyidula uyakwazi ukudathelwa. Bakhona abathiwa ngobhuti. Bathatha.
Ungazama uphisa laba kugamula?
Awusikho. Ungaphikisa. Ungachansa la uthole kuyi. Oyi, gremu haya kuchayi. Arukusirenzima, kusunguti ngabe ikhulumende layo ingani yangenela. Isincedisi.
Umnumzana William Gondo usile ekufeni ngemva kokuthathelwa ngenkani akwembileyo ngabanye otshekeja.
Ishu nale ikhona but then it seems ipolitics vele ayikukwanisa ukusolva ishu yonale. Kakhulu ukuthi kuyafa abantu. But then the issues, abantu bakhona vele even singabatshela vele akula ishu eyenzakalayo. I mean angathola ukuthi wami abane power entertainer bangafuna ukuyala lawo vele bayambulala. The only solution is to give them. Wachata because akula plan if we hamba ngapi vele ungafuna hamba kona ngani end of the day uyabulawa because bayarumparumpa kona vele bayazakala kuti bakhona.
Isakhamuzi sehlangani mine umnumzana Renders Juma ukhala ngamapholisa asehlelekile ukumisa udlwangudlwangu kulindawo
lapho kutholakala khona igolide ivakala kuba nomsindo umuzi wakho ungaba khonapho lensini yakho bathi hayi ngathi ayefikelile ngokuthi abuyabe khona kuyabe kuqhubeka kunjani angadobha igolide bangabona ukuthi lidobhile bafika bamshaye bathathe bahambe ukulimala okwenziwa abantu kutho ukuthi inqala kimi nxa bengafike
efunaaaip
akulalutho engalenza ukuhlala ukhangele baze bahambe ngokuthi ungazi ubiza amapholisa kuthinti.
Abantu abalitshumi lambili 12 balinyazwe kakhulu bakhethwa ngotsheketsha kunyanga edlulileyo. Umnumzana Nevers Dlodlo ngomunye wabaphephayo
ezidlulele bafike emagudulapho bakhethelwa khona bazobetshaya abantu osinje sonke esingakwenzanga bakugijima tshaya ngebhegi inkala kathi uyakutshalela ihloko emkhonto zonke izinto ezimaza angazithi uyaripota emapholiseni amapholisa khona kwadlalayo kuhlobola abantu abaningi la ekuqaseni abantu kanti sasezi kuyisebenzi kodwa kathi sokapha ngugcwala umuntu wonke osuka lelalelale sipha ngugcwala umuntu asuka wone ahambe kwazisasuzabonakala.
Abesifazana kule ndawo abendele kubotsheketsha labo bakhala ngokuhlukunyezwa ngomngabo. Unkosikazi Senzani Zulipayi walinyezwa kabuhlungu ngumkakhe esimtholile ecathile komunye umuzi.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshayi babakithi kwakwangwani bakithi njengobumbonanye imanxebanxebaninje muye la mazinyo anyisela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyingathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona nyinji.
Ngomgqibelo odluleyo inhlanganiso yabomama eyahlangana Women Empowerment bebelohlelo lokufundisa ngamalungelo okuhlukunyezwa kwabomama labantwana ngaphansi kwesihloko esithi Stop Gender Based Violence Against Women and Children. Unkosana TC Kumalo ngwehlangani Women Empowerment.
Omama abaningi bayatshaya kakhulu ngoba lapha kugcwele amakorokozi. Amakorokozi abaningi vele basebenzisa indaba zokuthi bona bayabe le mali okuningi abalasikhathi lakho ukuthi benakekele izimuli zabo. Ngenze iprogram le gender based violence ngenxa yokuthi sihlangana labantwana abaningi aba-abhuzwayo. Abaningi bayarechwa besehluleka ukukhuluma. So ngazazi ukuthi ngcono ngenze iprogram leyo kwenza ukuthi atleast abantwana bekhululeke bebekwazi ukuthi bakhona abantu lapha abangaqonda khona bekhulume ama-problems abo bengayesali.
Umnumzana Khazembe Khazembe wathi uhulumende wakhe ngeke afaka abebutho ukuthi bancedise ukubamba otsheketsha ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezazihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Amapholisa we-Fort Tristan ayiwakhangela lesi sigaba alile ukukhuluma le-Studio 7 athi zibhalele incwadi kunkokheli zabo eHarare. Abahlali behlangani mine bathi izigebenga zisebenzela umathanda njalo bakwazi ukuthi bazahlengwa ngubani kulolu dubo. Ngimele e-Studio 7 ngapha ngasehlangani mine igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abalandeli bakankosazana Thokozani Phophe bathi kabasoze bavume ukuba aqotshiswe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monsora ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress lapho kuzakhethwa khona inkokheli entsha egoqela umongameli webandla le-MTCT. Bathi uMakhophe ulobele incwadi uMonsora labanye bakhe esanda kuzwa ukuthi idale le-National Council lenze umhlangano ekupheleni kukalwezi la kubeka sobala ukubana sokumele uMakhophe axotshiswe edale lephalamende. Labanye abacwanjasingelwa ukubana ngabasebenzi kahle loMonsora. Abalandeli bakhe bathi uMakhophe ukahlanyezwa ngoba kuyaziwa ukubana anganqoba umonzora ukhetho lukamongameli webandla leli oluza kwenziwa emhlanganweni lowo ekuqaleni komnyaka osayo. Umnumzana Ntando Ndlovu umele uMakhuphe utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi umonzora uyaziyenga xa ecabanga ukuthi uMakhuphe uzaxhotshiswa ethalele ephalamende.
UMakhuphe uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhuphe. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukhansila kumbe umeya osekelwe uMakhuphe exothwa nge-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff, icala beliyikuthi basekela umama uMakhuphe kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uThamisa abantu laba njengokutho kwabo, bekufuze sibone ukuqala ukuxotshwa ezinkulu zakhona khona ngale kuThamisa ezivalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe la uDaniel Molekile.
Yee, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nalapha ninalethini Sibili nxa sikhangela uya phambili.
So umama uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexotshwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhale ibandla lakhe ecela lawo maminisi okuxotsha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi Msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke kumume kubandla le-MDC, njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile e-MDCT, njalo uzahlala e-MDCT, kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezikhongresi nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT, kodwa umama uMakhuphe uyasale ku-MDCT.
Mnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7, kodwa umnumzana Witness Dube isikhulumelise MTCT uthi umuntu oxotshiswa ethalele ephalamende nongasebenzi kahle labanye kubandlaleli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edalele ephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uMakhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho ayabe kwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bathaya phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uMakhuphe akhuluma khona wayekhona, wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuna yenziwe masinyane lapho apha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola, abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni engasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uMakhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Mnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uxoxela uGibbs Dube iseHarare. Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi womelana lobhubhane lwe COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka kumgaga omitsha oyi Omicron. Kwezemidlalo asesukele neyamaqembu omdlalo wenguqu asesigabeni sezifa Southern Region Division 1 lapho angqikelana khona kumncintiswano weWafa Wafa. Joseph Njanji usipha lolu daba.
Umncintiswano weWafa Wafa uqale ngomgqibelo wedluleyo lapho iqembu le-Ajax Hotspurs elinqobe khona eleZimbabwe Saints nge-3 kanya, eleMossi Rovers litshayo nge-3 kanya ngelewange, iNdlovu yanyathela inqobe leMountain Climbers nge-2 kanya, eleMakandini Pirates linqobe leQuality Foods nge-5-3 ngemva kokutshaywa kombekwa njengoba isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 1-1, eleKasmine lalo linqobe leMainline nge-5-4 ngemva kombekwa njengoba isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 1-1, ngesonto iqembu le-Arnel linqobe leTalent Vision nge-1 kanya, kuthi leBhozo 90 linqobe leRatanang nge-3-2 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leRatanang liqeqeshwa ngabadlali beqembu leHighlanders Winos and Mapuranga kanye loChipo Thuthu. Abafana beBhozo bayenelise ukunqoba loba nje kulesikhathi lapho abakade benqotshwa khona nge-3-1. Njalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leli uSiza Khoza uthi lesi yisibonelo sokuba ngabafana abasakhulayo.
Senelisile ukuba sivuke kwathu ngemva kokuba sizithole sidliwa nge-3-1, njalo abafana batshengise ukuba lesibindi. Ngabafana abancane abasafunda njalo khona bezafunda okuningi.
Iqembu leZPC Wange lona lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lingazange likhahlele ibhola njengoba lelo bekumele lidlale lalo eleBinga Pirates lingenelisanga ukuya edolobheni leWange lapho bekumele lomdlalo udlalelwe khona. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu kube lomdlalo owodwa kusigaba seCasilaka Premier Soccer League ngempela viki edlulileyo ngemva kokuba eminye imidlalo idluliselwe phambili ngoba kulabadlali lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19. Lo mdlalo ngokuphakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerenda wazona ufike emaphethelweni lenkezi linqobe nge-3 kanya, limpumela itshiye iqembu lenkezi lihlezi phezu kwenganani lilomiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Imidlalo eyithoba mnembili yeviki besithathu yelomncintiswano we-PSL yedluliselwe phambili ngempela viki edlileyo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu le-Highlanders lona alikho esimeni yesibi.
Nakwelethu icele bekulabadlali abangaba babili abakade bengazilolongi labanye ngeviki edlulileyo, kodwa okwakhathesi siyazilolonga njengendlala yenza, njalo singadlala nca kungathiwa sidlale ngempela viki ezayo.
Umthetho uthi iqembu lingatholakala lilamalunga lo ayisikhombisa lo mkhuhlane we-COVID-19 ngalivunyelwa ukudlala. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ngikuhlanganisa isihloko othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle ezweni lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abadlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19. So qhamuke ubudlongudlongo obesabekayo eShangani Mine esiqindini seNsiza kubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukeleni amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni seZifa Southern Region Division 1 osokusungule umncintiswano woye Wafa Wafa. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluzalelisayo ngupraxitis Jeremiah Ncithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voanjebele.com. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Linani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.